kuhle yebo ye kodwa isiqokoqela sendaba silapha ngoku bengifisa ukuthi mina upresident Mnangagwa ngabe kuthiwa uya addressa indaba eyona emgqoka okokuqala aphumele egcekeni axolise kumthwakazi ngobubi bona ababenzayo ngesikhathi sombhuqazwe yinto yakuqala kaphumele egcekeni upresident abuye azoxolisa emandebeleni kabuye komthwakazi azoxolisa abantu emathebeleni ngalibulala ngangiyingxenye yabantu abalibulalayo sasizama ukuthi sithi sephule umhlane kankomo wezaphu sasizama ukuthi silincibilekise liphele kungabi lomuntu othiwa endebele osala kuleli lizwe salibulala whatever isizathu azazinika zona Umnangagwa kumele ukuthi abe yindoda kabuye kumahlabe zulu azokuthi zulu ngaphabanisa labanye ngangisebenza labo ngiyaxolisa yinto yakuqala nkomo engiyibona ibalulekile uza kuthi sokubuya ukuthi abantu sebengathatha ama-birth certificate abantu sebengangcwaba kutsha abantu sebengakhuluma freely kodwa sikhuluma inhliziyo zethu sezixolile nxa zizaxola nkomo yikho engibona kuqakathekile kodwa-ke lakho khonokho akwenzile uhulumende hhayi kuyabongeka but ngiyafisa ukuthi ngakuthi Mnangagwa uyedlula ibanga leli into le ayiphathe ngendlela ezadala ukuthi la mahlabe zulu jikelele kusuka eBhayibhile usiyafika eBhinga usiyafika eplamt usiyabambi enkabazwe khonale bezizwe bekhululekile bexole
ngamanye amazwi baba uMagonya othi wena lanxa abantu bengaze bevunyelwe ukuthatha ama-birth certificates lama-death certificates bavunyelwe njalo ukungcwaba kakutsha izihlobo zabo akusoze kutsho lutho nxa Mnangagwa labanye bakhe bengaxolisanga
luzaphela njani nkomo luzaphela njani nxa kusazakala ukuthi kulomuntu wabulala abantu laba abantu bakhona bayaphila kababuye abantu laba bezokuthi kumahlabe zulu sona cela intethelelo sona siyaxolisa akukho okunye okukhulu okudlula khonokho kababuye njengokusibulala kwabo bezobhekana lathi besixolise kwenziwe imikhuba yesintu ukuxolelwane mfoka nkomo yikho engikukhangeleleyo ukuthi uhulumende kumele akwenze njalo ngileqinisa lokuthi uhulumende yena lokhona kathesi kulamandla ukuthi angakwenza lokho nxa kumehlula hhayi kasidinge sizamtshela ukuthi kakuphathe ngaliphi inyathela ngoba yinto esegcekeni yinto engafuni lokuthi siyetshaya amathambo